abantu sebephe ngokuthathwa abantu bese ngokutsho ekuseni usuka endlini yakungakayifika lasezitolo lapho ufuna ukuyadinga khona kutholakala sobotshwa. Ngikhuluma nje umqoqo wenhlelo zebandla wama-youth ku-district okwabotshwa emalangeni adlule engkamohati ibanganyana elinganani esuka endlini yakhe ubesebotshiwe walethwe enkambeni kwaba ngumuntu omele ukuthi akhiphe i-500 le-fine. Indaba bale i-lockdown akukhange ngilisise kahle kubonakala ukuthi i-lockdown le ivele i-lockdown ukuthi sikhuluma ngento ze-politics sokuwotshwa ama-political leaders ayinye-political party ma umuntu ebotshwa lapha kanti kuyathiwa umuntu uyabhadaliswa imali ye-fine but khonokhwana ukuthi imali le efine ebhadalwayo kungakhangelisanga ukuthi umuntu lowo uyenze icala li sokuphonguba yinto nje efana nayo sokuyi-uniform yokuthi izinqumo ze-lockdown zibhadala imali 5,000 ngokubona kwani kuzavuka kukhathaza kusasa ngoba eZimbabwe akufanani laseBotswana akufana la-South Africa. E-South Africa abantu bayathula something ukuthi baziphilise here and there ngesikhathi se-lockdown lesi but eZimbabwe umuntu is getting zero, is getting nothing. Into yonke umele ayithole nga emgwaqweni lapha aphila khona.
Ezinye indlela uyatsho ukuthi abantu babephulile iziqondiso ze-lockdown kodwa beziphandela.
Angeke ngithi kona abantu babeqhamulile iziqondiso ze-lockdown after isikhathi esasaba ukuthi i-interview 6 ngoba abantu engabe sebeqhamule khona iziqondiso ze-lockdown but abantu babotshwe emini even ngo-8 o'clock iseni uyabotshwa kwabona babotshwayo angithi ababezama ukuziphandela ngoba kumele sikubeke kube kile ukuthi abantu bazama ngokuphanda ngoba le lizwe alifanani lala amanye amazingo abantu babezama ukuzidingela okokudla lapha ngoba angeke phela ukuthi ulabantwana endlini konke uvuka uhlezi ngoba umfazi uzakubuza ukuthi uhlezi abantwana uthi batshona behleli. Into le iyenzakala edolobheni kakhulu yenzakala edolobheni leplantri lapho engikhona kahle emakhaya kuyenzakala nje ngesikhathi kanti imota zabo ziyahamba ziyeshika khona ngale
kodwa abantu bayazwisisa yini nge-COVID-19 leyi
elizweni leli kusesemuva kakhulu but abantu bayazama ngendlela zonke ukuzivikela ngoba abantu bagqoka amasiki njengendlela abatshelwa ngayo abantu basanithayizwa emashopu lapha ezindlini akula ma-sanitizer.